So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-14 nenhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eligqibe uhambo lwalo eZimbabwe lithi lanqanje umnotho welizwe uthembisa ukuthuthuka, kumele uhulumende alungisise okuthile. So kule minyaka eyisithupha wabhubhayo umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDC ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Bakhala ezimathonzi abakhubazekileyo ngokungaqakathekiswa lapho kuqutshwa imikhankaso lenhlelo zokulwisana lodubo lwezidakamizwa. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iqula lenhlanganiso ephathisa amazwe asathuthukayo ngemali ele International Monetary Fund seligqibe uhambo lwalo kweZimbabwe. Leli qula lithi lanqanje umnotho welizwe uthembisa, kumele uhulumende alungisise iziqondiso zakhe lemithetho ikakhulu ezokubuthanisa lokusetshenziswa kwemali. Abe-IMF bathi ezikhona iziqondiso yizo esezidale ukuba idola leZimbabwe ligugudeke ngesiqubu esethusayo ngoba kungakhulunywa iqiniso ngesisindo salo nxa liqathaniswa ledola leMelika. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe phakathi kwesiphathamandla se-IMF umnumzana Hochseish Malizewski lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Hojeyesh utshele intalezindaba ngemva kwalomhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe kumele ayekele umkhuba wokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo. Umnotho weZimbabwe usebunzimeni kodwa ulakho ukuthuthuka ngenxa yemisebenzi yokulima leyokwemba amatshe aligugu. Uthi njalo imali ethunyelwa yizizalwane zelizwe ezisebenza emazweni angomakhelwana laphetsheya kolwandle ngokunye okulakho ukuncedisa ekuthuthukiseni umnotho. Uncube uthi inkulumo phakathi kukahulumende labe-IMF zihambe kuhle kakhulu njalo bayemukela inkuthazo lamacebo abawatholileyo.
Sesixoxa ngokulele, asichazanga namhla esikhathi IMF ilapha kwamaviki amabili.
Ingcitshi zezomnotho zithi loba nje ukukhanya umnotho welizwe udonsa nzima, kubalulekile ukuba uhulumende afunde ukusebenzisa imali ngemfanelo njalo aphungule inani labaphatha intambo bakhe ukuze alondoloze imali. Enye yalezi ncitshi ngumnumzana Rejoice Ngwenya osebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Economics othi udubo olukhona ukuthi uzulu kasamthembi uhulumende weZimbabwe.
Lo le ndaba ledaba lwemali ukuswelakala kumbe ukusilela kwemali yangaphandle liqiniso ukuthi uhulumende wethu hayi umhulumende wakhona mkhulu kakhulu, abaphathi ntambo banengi kumbe bangamatshumi amabili amahlanu ilizwe elincane kangaka.
Eyinye ingcitshi ecubungula ezomnotho osebenza lenhlanganiso eye-Center for Disability Zimbabwe umnumzana Masimba Kuchera laye ukhala ngokungathembeki kukahulumende ekuphumeni le mthetho engaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuzaba nzima ukuthi uhulumende awenze ngoba i-economy isihijekwe ngama cartels labo aba benefita from currency distortion.
Inhlanganiso ye-IMF ithi umnotho weZimbabwe uzancipha ngokuyisilinganiso esedlula kancane okuthatha ekhulwini i-3.4%. Uthuthuke ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane okuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.3% nyakenye. EleZimbabwe linezikweletu zamabhanga lezinye inhlanganiso esikaphose ama-billion angamachumi amabili, 18 billion, uma kubalwa lesehluleka ukuhlawulwa esibizwa ngesilungu kuthiwa ngama-arrears. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguNdlozi Ndlovu.
Oso uyiminyaka eyisithupha wabhubhayi omuyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDC ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. UTsvangirai watshona esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu, 65. Sixoxe lomunye wabasebenza loTsvangirai owayengunobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MDC umnumzana Bednico Bebe, yena othi umuyi wayeyindoda elesibindi njalo elesineke.
Ubaba uTsvangirai ngumuntu engisebenzelayo isikhathi eside kusela ngo-2000 isuka ngu-president we-MDC. Lami ngakhula ebandleni. UTsvangirai ngumuntu okade ekwazi ukuthi nxa esebenzela abantu. Yebo ye empilweni ngaba nalokhu nalokhuya, but wayekwazi ukuthi empilweni azizi isikhathi sokulalela umuntu, njalo wayezimisele kwisitrathi seZimbabwe. Alwana, ngiyathemba ukuthi Alwana ngawukhona, ngibone ngani sibizwe ngeli nga i-politics zankhona, especially the opposition, ngibonani ebezo siqhuma ngenjeleyenje. Siyamkhumbula ke namhlanje, ngasimkhumbula, siyabe sikhumbula izenzo zakhe zokuthi she was ngumuntu okade ezimisele kwisitrathi seZimbabwe. Uze wagula ezimisele kwisitrathi seZimbabwe. Hayi, mina ngathi indoda emadodeni ngasemakhaya, indoda ebuqhawe ebuqhaweni bokuthi ngasathi silwa from ku-trade union sinethethu lwamapolitiki, ngiqhawe engadilikela abantu, ngiqhawe engadilikela abampofu, ngiqhawe engadilikela labana abakuthiwa ngabemizini kodwa bona bengabezimbabwe. Besilwa-ke ngaleyo ndlela umuntu okade ezimisele. Siyamkhumbula-ke 14 February 2024.
Ngiyakuzwa lapha uyakhuluma ukubana njengomuntu wonke laye wayelamaphutha akhe, kodwa bakhona abathi iphutha elikhulu alenzayo yilo elibangela udubo olukhona lamhlanje, iphutha lokuthi akhethe abanye abasekeli bakhe. Khona kuvele kulomunye wayevele khona ekhethwe ku-Congress, yikho sekubangele ukuthi sibe khona esikhona ke lamhlanje. Uthini wena ngakho?
Mina ngingathi njengoba ngishilo ukuthi ngangikhuluma ngamaphutha ukubona kwabantu abantu jikelele ilizwe lonke kumbe abantu jikelele abe opposition asiboni ngendlela efana nayo, kodwa-ke engamithandela khona ukuthi wayekwazi ukuthi after that singabe singazange senze into ephakisa kumbe into within the structure le-constitution yeparty. Wayekwazi ukuthi abonise abantu ndawonye, abeyathi hayi madoda laphana ngibona ngani nami ngaphambani. So iwas one person engingamutho ukuthi mina kimi empilweni yami ngisebenza layo siyazimata yilaphana dodoti ayilahle kodwa sisebenzeni ayizenatetstuka.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bebe owayengunobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MDC engomunye wabasebenza lomuyi umnumzana Morgan Richard Tsvangirai. Ingcwethi kwezokulima zithi ukududulwa kwenkulungwane zezakhamizi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende ngaphandle komthetho kuzadala ukuthi umumo wendlala ube mubi ngamandla, ngoba abantu laba betshiswe izilimo zabo zingakavuthwa emasimini. Uhulumende uxotshe izakhamizi lezi endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda, eMaswingo, eKaroyi laseChipinge, lapho amapholisa athi asebophe khona abantu abazinkulungwane phose ezine, 3775.
Phakathi kwabantu laba abafika phose inkulungwane eyodwa 985 batholakale belecala imthethwandaba njalo bagwetshwe ukupika okwenyanga eziyisithupha kumbe ukuhlawula ifayindi yekhulu lamadola eMelika iUS $100. EleZimbabwe libhekane lendlala embi lonyaka njalo sikhuluma nje abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla oluphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqe lengcwethi kwezokulima uDr. Freedom Mazwi yena osebenza lenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo efundisa eUniversity of Cape Town kwele South Africa.
Liqiniso ukuthi ukududula kwabantu lokhu kuzabanyela abantu ukuthi baswele ukuthi bephile njani. Sikhangele iZimbabwe njengoba siyazihlunga ukuthi khona from 2000 bekungela misebenzi. So abantu abaningi bebephephela besiya ngaphandle kwamanye amazwe, abanye besiya bebuyela emakhaya ukuze bathole ukuphila. Ngasixolisa lathi sixolisa sikhangele ukuthi abantu bebeziphila njani. Sibona ukuthi emakhaya ngapha kuqakathekile. So kuzayenza ukuthi abantu behlule ukulima, behlule ukudla, kula bantwana besikolo njalo. Kumele sicabane ngabo. So luhlelo luzaphazamisa ukuphila kwabantu.
Singathi ukuxotshwa kwabantu lokhu kuveza yini ukuthi uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi kaluqhutshwanga ngendlela njengokutsho kwabanye?
Okwenzakalayo lokhu kukhombisa ukuthi ngezinye indlela uhlelo lo wabiwa kwabantu umhlabathi lungabe lulamagaps here and there, lama-weaknesses. Ngasikhangelisa kuhle uhlelo lolu iplanning yenzakala after resettlement, ayiyenzakalanga before. Mthemba siyaziwe ngokuthi kathesi kule land audit eyenziweyo uhulumende kathesi iphelile. So kathesi indaba ebesiwukhangele ukuthi sizwe uhulumende labantu bekukhuluma lakho ikuthi umhlabathi lo ongasetshenziswayo uzanikwa labo abantu abakhithiwe labo behlebe fayo waiting list, ngoba umuntu wonke as per umthetho welizwe i-constitution umuntu kumele abe le ndawo yokuhlala le ndawo yokulala. So ludaba olumele lulungiswe sibili lukhandwa phansi inhulumende abantu lathi thina abantu nwasingosobhuku lathi asenzini izinto ezilungileyo.
Umnumzana Freedom Mazwi yingcwethi kwezokulima isebenza nenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo efundisa ekolijini le-University of Cape Town kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Bakhala ezimathonsi abakhubazekileyo ngokungaqakathekiswa lapho kuqutshwa imikhankaso lenhlelo zokulwisana lodubo lwezidakamizwa lanxa labo lubathinta kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi isimo somnotho sisibi. Bakhuthaza uhulumende lenhlanganiso abasebenzisana lazo ukuba bangabajiyi phandle kunhlelo lezi. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uLucy Yasini eseHarare.
Abakhubazekileyo bathi kuqakathekile ukuba bengene kunhlelo lezi. Omunye wabakhalayo ngumnumzana David Jinga owalimala emsebenzini kwele South Africa.
Abantu bayabuya lapha bayenza amakampeni konke lapha, but abafundisi ama-disabled bayenza njani, bayazi ukuthi bayaphila njani.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga okhubazekileyo njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe uthi abameli babo kumele bengene kuhlelo ezijiyeneyo.
Kuze lathi njengabantu abakhubazekileyo si-enjoy amalungelo, sibe lempilo engcono.
Ukhuthaza inkokheli yabo esedalela ephalamende ukuthi kube ngabantu abaphakamisa izikhalazo zabo Omunye wabangaboniyo unkosikazi Constance Sibanda owenhlanganiso yeZimbabwe Women with Disabilities in Development uthi lokhu kungafezeka kuphela uma inkokheli ingachiyana lenketabithabi.
Ngisho mnyango bakulwa namhlungulo ikaningi-ningi angizengababona phela nxase sitesabangenisa njalo kukalutshwana ukuthi yona futhi la uvela komunye umhlungulo uthi akele ngikhayo phela bakukhanyela.
Omunye wabasakhulayo oligqwetha eliphatheke kwezokulwela amalungelo oluntu ikakhulu abakhubazekileyo u-Abraham Mateta uthi indlela esabalaliswa ngayo ulwazi lokulimukisa uzulu ngengozi yodubo lolu kayilotshwa ngendlela eqondileyo.
Njengomzekeliso uzathola ukuthi kuma-campaign amaningi ayenziwayo kuyabe kungela muntu kumbe abantu abasebenzisa i-sign language, kube sokuchiya abantu abangezwayo endlebeni bengazi ukuthi kuhamba njani. Kulabantu abanengi abangaboniwa abangasoze bethole umbiko lo ngendlela okumele utholwe ngayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Taunga Nandoro uthi bayingxenye yomanyano abawubiza ngokuthi yi-National Task Force Against Drug and Substance Abuse, ngakho ke kakho ochiwa phandle enhlelweni lezi.
Anti-drug and substance abuse in a national committee inemaphatho akawanda.
Drug and substance abuse ile komiti yabantu ilizwe lonke abavela kungatsha zonke hathi olweprimary and secondary kuphela. Batholakala iZimbabwe yonke ngoba sekwananzelelwa ukuba kuludaba oluyingozi kwezomvikela olizwe.
Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa ukuvela kumqondisi wohlangothi olubona ngendaba zabakhubazekileyo kugatsha lwezisebenzi nenhlalakahle kaZulu uDokotela Christine Peter obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLusi Yasini.
Kwezemelika, ukukhokhoba kukamongameli Joe Biden sokudale ukukhathazeka kwamalunga ebandla lamademocrats ngoba uBiden esengohlala exubanisa inkulumo njalo esehlala ezigwenxa njalo ekhohlwa inkulumo. UBiden osele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwe laminwe mibili lanye 81 lanxa ecathangelwa ukuthi uzancintisana laye owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump laye eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 uBiden ukhanya enguye othwele nzima ngeminyaka yokuzalwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, angithi kuyesasake sagqoka ngalo udaba lolu, ngibona ngathi sokungaba ngumya. Singathi siyazama ukubona ukuthi kungahamba njani. Uyakhumbula ngisitsho sithi mina. Hayi, mina ngibona ngathi bekungangcono ukuthi aphumule ukhulu ngoba ukhulu sekhulile. Kodwa kuliqiniso khonokho ukuthi akukhanye kuhle ukuthi lanxa engaqeda emyakele angaqeda enye i-4 years elokhu esemsebenzini.
Manje nxa sikhangela ukubana akhanye ezancintisana laye umnumzana Donald Trump, laye ngumuntu okhulileyo osele minyaka engu-77, singathini nxa sikhangela ababili laba ikakhulu ngesikhathi ezansuku lezi kulabatsha bona abafuna ukuthi bakhokhele?
Kulokhu okukhulunywa ngulo umama ancintisana laye uHailey kuliqiniso sibili ukuthi laye vele kakusela lutho, usengukhulu nje ukuthi angangena uzabe sengu-80 khonangale nxa eseqeda umsebenzi ithemu yakhe le ayibuyisayo. Kata bona bobabili mina ngokubona kwami ngibona ngathi abantu sokumele ukuthi nabe bayaphumula bayayekela lokhu abakwenzayo bakhangela okunye empilweni zabo baphumule.
Kuyenzakala yini ukuthi kukhethwe omunye owebandla lamademokrasi?
Mina ngibona ngathi okungenzakala ukuthi isikhathi sikhona. Ye, mina ngibona kwami baba kanti ngibona ngathi isikhathi sisesekhona. Isikhathi ngibona ngathi sikhona ukuthi nxa kuyukuthi bona amademokrasi engavumelana bakhethe omunye omutsha ongangena ancintise. Ngoba nxa ngikhangele mina ngibona ngathi kungangena umuntu omutsha ohlakaniphileyo bese kusithi lo uTrump alele khona, lo mutsha ubeza ngqo abantu vele ngiwakhangela lokho okuthiwa ngama-polls bayasola khona okokuthi akuhambelani khona lokokuthi laba madoda asemadala lapha emsebenzini.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe wele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika. Ikhansile yakwaBulawayo ithi luqhubeka kuhle uhlelo lokuxotsha abathengisa izitaladini ngokungekho emthethweni labachayeli bezimota abasebenza bengelamvumo yokuthwala lokwehlisa abantu kwezinye indawo zaleli dolobho. Umsekeli kameya wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luqhakathekile ekwenqabeleni kumemetheka kwemkhuhlane wesihudo sekholera.
Ye, njengedolobho lakwaBulawayo siyathokoza ngokukhulumisana esikwenza lalaba abamele abathengisayo edolobheni esingathi ngama-vendors ngesilungu. Sivumelene labaku-Fifth Avenue kule sivumelwano sokuthi baphume bonke sikline indawo leyana sikhangele ukuthi kulo mkhuhlane wekholera okhona. Kodwa-ke sasesivumelana njalo ukuthi sizavula kube lama-vending days abathile zona inhlanganiso ezimele bona laba abathengisayo. Sizasinika amabizo ke kwabantu abafika amakhulu amane esizabahlalisa, kodwa ngemva kokuba sesihlanzile indawo esibalekela kumemetheka komkhuhlane wekholera sivumelane sokuthi wonke umuntu aphume. Silokuthokoza baphuma abantu yebokambe imidlwane kayithungululwe ngelanga linye, kodwa-ke singathi thina wobuningi babo baphuma kuyinto enhle kakhulu. Njengedolobho kasidingi ukuthi kuze kube lokuxabana okukhulu, kube lokulwa ukuze abantu baphume. Hhatshi sifisa kukhulunyiswane nje kube lokuzwisisana. Yibo siyathokoza-ke abaningi-ke balaba abathengisayo sebephumile-ke kwizindawo abathengisa bengela mvumo yokuthi bathengisele kiso.
Sibonile njalo abanye bedudulwa ngamapholisa abatshayela emshikashika labanye. Uhlelo luhamba kuhle yini lapho libambisana?
Njengedolobho lakwaBulawayo sikhangele kumemetheka komkhuhlane wekholera elizwe lonke lakumanye amazwe South Africa. Sithe thina kumele sisebenzelane ndawonye, savumelana ukuthi abathengisa ezindaweni ezingavunyelwayo kumele bakhitshwe, lalaba bezimota zemshikashika njalo kumele bakhitshwe, ngoba lapho abakhona bethwala ngekho emthethweni kuletha abantu abaningi abazabuya bezothengisa khona lapho, ngoba bekwazi abantu sebegadela khona lapho bese kungcolisa idolobho kubangele kumemetheka komkhuhlane wekholera. Yikho sasebenzisana-ke leziphathamandla zonke ezikhangele ukuvikela ilizwe lokuvikela uBulawayo ukuthi abantu basuswe. Ngokunjalo basuswa abantu bemshikashika. Sithi thina abathengisa ezindaweni abangavunyelwanga ukuthi bathengise kizo kabasuke, laba abathwala abantu abemshikashika ezindaweni ezingavunyelwananga kabasuke. Wonke esingathi bayenza-ke esingathi ngesilungu ama-illegal activities edolobheni lakwaBulawayo kabasuke. Kulokho siyavumelana-ke, asohlelo lwedolobho lakwaBulawayo kuphela, kodwa sisebenzisana labantu bonke ukuthi silungise khona lokho.
Lo-ke ngumsekeli kameya wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu. Usithandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa kwaBulawayo umnumzana Bednikho Ncube, yena othi uhlelo lokuthathela izimota abangalandeli umthetho luqhubeka kuhle kuleli dolobho, kodwa lwaluvele lukhona njalo aluletwanga ikhansili.
Umuntu mayesekhaya ngathi obani kababotshwa bayawona, kanti amapholisa lawo alohlela lokuzobopha usungakubambanisa ukuthi awusobhuka ukhulumisa ukuthi abantu bazabotshwa. Mina njengomkhulumeli wamapholisa ngithi amapholisa ayenza umsebenzi wawo, whether i-council is there or not there, i-offence izahlala i-offence. Thina sisebenza singamapholisa kuphela.
Ngezindlela labathengisa izitaladeni ngokungekho emthethweni lingababopha.
Thina si-enforce imithetho ebhaliweyo, singavuli ibhuku lomthetho lithi into enje ayayenze yabambanisa kuyakwanisa ukubotshwa, kodwa kwakathesi asikho khona lapho.
Lo-ke ngumnumzana Abednikho Ncube, isikhulumeli samapholisa edolobheni lakwaBulawayo, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Zimbabwe.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ezempilakahle eWorld Health Organization WHO ithi iZimbabwe ngeyesithathu emazweni awe-SADC elabantu abaningi asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo esekholera. IMalawi yiyo elabantu abaningi landelwe iZambia. Kumbiko wayo owethulwe kuyona le iviki WHO ithi umkhuhlane lo usuhlasele amazwe angamachumi amathathu 30. Umbiko ogatsha lwezempilakahle uveza ukuba izolo umkhuhlane lo ubusubulele abantu abangamakhulu amahlanu lamachumi amabili lasithupha 526. Izakhamizi zithi ukuswelakala kwamanzi edolobheni lobuyanga ngokunye kokubangela ukumemetheka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lo wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi koBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi.
Nanzela ukuthi siyathola umbiko ovela ku-World Health Organization othi ngasikhangele ngapha kumhlubulo we-SADC khanye ngathi iZimbabwe ngeyinye bhose ingaba unamba ilezwe lesithathu elile elilama-cases abantu ababulwe umkhuhlane we-cholera abaningi. Lokho kuyasitshengisa ukuthi kukhona esingakubambi kuhle ngoba singananzela kakhulu i-cholera indlela etshengisa ukuthi kuyake kulokungahlanzeki kwabantu kuleso sikhathi esingaphethe esinga-19. Kodwa njalo kupheleli khonapho kuyangenisa uhlupho lwamanzi ukuthi amazwe amaningi ala manzi angahlanzeki. Ayavuma ukuthi abantu begcine behlaselwa yilowo mkhuhlane. Njalo futhi sinanzela ukuthi amazwe lawa kumbe amadorobho abela ukuthi ngaye lamasuwa phakathi la manzi ma ungathebana kwenza lo mkhuhlane memetheke. So ngamafithani sizama ukuthi njengezimabho sikhula lapho esingalwanti khona indaba yethu. So fanele sinanzela ukuthi ezempilakahle siyaziqakathekisa abantu bafundiswe futhi ukuthi cha ukuthi ngabe senza ukuthi basiphathe njani bangene ezambuzini bageze izandla konke lokhu yimfundiso yabona eshotayo ebantwini yikho sibona ungathi lumkhuhlane eZimbabwe khanye uyacanza okwedlula phose amanye amazwe amaningi.
Kulo mnyaka umkhuhlane lo uqalile ukuhlasela eZimbabwe, libona sengathi amanyathelo athethwa lilizwe singabona emisa umkhuhlane lo na ngalesi sikhathi ususabalele wagcwala phose izabelo zonke zelizwe.
Sinanzela ukuthi okwalo umnyaka sokulesikhathi kulesiide lomkhuhlane eZimbabwe belisana lawo. Kodwa sekunanzela kakhulu ukuthi sibona ngathi asifike esibangeni esiso sibile singasincedisa. Kungani ngabona into esiyibona ilihlupho kulohlupho kuyibuyanga. Abantu balobuya ngobukhulu eZimbabwe. Umuntu ongumnyanga ugcina esidla loba kuyini ongavalanga kudle ehlelo ezingahlanzekanga ngoba umuntu omnye esidobhe ezinye izinto ezingcolileyo khonakhona kunokulihlupho. Owesibili lihlupho lwamanzi. Singananzelela indawo ezingeZimbabwe emadorobheni nalapha koBulawayo amanzi asihlupha kakhulu koBulawayo la. Wananzelela kathesi kuyaphela 120 hours engela manzi for the 5 days amanzi engekho. Owesithathu engxenye labantu besimfundiswa isithi khoco kibo abantu abakafika abakazwisisi ukuqatheka ukuthi kuyangena ezambuzini ageze izandla zakhe.
Kuyiwa phambili kuyini okumele kwenziwe?
Fanele siqhubeke lemfundiso ekhanya singathi lethwa kathesi ibe khona la nxa umkhuhlane usuyehlile. Uhulumende weZimbabwe singami ukufundisana ngoba esikhathi ma ungayehla siyarelaxa sesingasasifundisani. Ngibona ngathi ngokusibangela lolu hlupho lalo umkhuhlane wekholera ukuthi bumemethe kusiya phambili.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Bindi owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lwe-Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labaphila ngokuthenga bethengisa emigwaqweni elizweni laphandle kwelizwe. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eligqibe uhambo lwalo eZimbabwe lithi lanqanje umnotho welizwe uthembisa ukuthuthuka kumele uhulumende alungisise okuthile. Sokuyiminyaka eyisithupha wabhubhayo omuyi umnumzana Morgan Tsvangirai owayengumkhokheli webandla le-MDC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu-Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.